kunyaka okade unzima enxa sikhangelelwe okwenotho lelizwe lokhu kubangelwa ikakhulu ngama-sanctions afakwe elizweni lethu eleZimbabwe ayenza ukuthi singakwanisi ukwenza imisebenzi yethu kakuhle njalo nje ngumnyaka kade sivela khona ebuhlungwini bomkhuhlane owe-COVID-19 obuye lawa phambanisa intuthuko yelizwe so umnyaka lo ngumnyaka okade ungalula kodwa nje ngumnyaka esibone khona okuningi kusenzakala elizweni kuvela kuhulumende okusinika ihope elizweni sikhangele sabona ukuthi ngumnyaka esifike khona i-record harvest eye-wheat okukuba kwenza ukuthi thina singathengi i-wheat kwamanye amazwe okuqala sukusela umnyaka ka-1963 njalo nje ngumnyaka obone ama-projects amaningi ku-mining sector eqalisa ama-project ayenza ukuthi ilizwe lethu lithole imali kwamanye amazwe sikhangele sabona ama-project amaningi ku-lithium eqalisa sabona ama-project kuma-steel eqalisa lo nyaka umnyaka njalo esibone khona sisiba nemali evela kwamanye amazwe engenileyo kakhulu elizweni singathi ngama-foreign currency evela kwamanye amazwe ikakhulu ilethwa ngabantwana abeZimbabwe esithi ngama-diaspora abakwamanye amazwe lo umnyaka ngumnyaka njalo obone imigwaqo eminingi ilungiswa okokuqala nge-new dispensation imigwaqo eminingi iyalungiswa iyafakwa amathara ama-potholes aphetshwa lomnyaka ngumnyaka njalo esibone khona i-exchange rate yethu icuma ngenxa yokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ku-economy yethu lomnyaka ngumnyaka obone izimali eze-devolution ezivela kuhulumende zisenza okuningi okuchene emakhaya okuhlanganisela ukuyakhwa kwezibhedlela ukuyakhwa kwezikolo so umnyaka lo ubuye lokuningi okuthuthukisa ilizwe leZimbabwe abaningi bengabe bengakubonanga bengabe bengakuzwanga okukade kusenzakala kodwa sikhangele ukuthi 2023 yikho lapho esiyaqhasa ukuvuna into kade sizilima ngo-2022 ubenzima usebuye emaphethelweni umnyaka njalo esibone khona kusiba lama-by-election achiyeneyo elizweni lapha abe-TCCC labe-ZANU-PF bebhuqene babhuqana ama-constituency amaningi
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiwuqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe
umnyaka oka-2023 ngumnyaka esikhangelela ukubana sibe ngama-elections yethu ngoba nje liyakwazi ukuthi sesiqalise ukuxoxa eParliament ngendaba ezama constituency ethu lama delimitation exercise ezek lokuqunywa kwama wards